Hayi, umbuthano kungokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-Thanksgiving le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onalo esigcikayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nakithi. Sikakhulu ngemva kwebiko le-climate change ukuthi kuzaba nokutshisa okukhulu kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uthibilikisile izinto, kwaba khona imvula, yikho siyabonga. Njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kule kunzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nokukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele. Ngobanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe ngamabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Ngathi nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje ke yiye u-best of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani umongameli?
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle, impumela ikakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo ukwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwa-River Dam, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha ikakhulu kule mhlubu lo weMathekelelendo. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumileyo, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course lokho summary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga. Esitho ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi, ube khona umsekeli wakhe